ngumnumzana uDube Mkombwe usethengiwe useyizana sabusimangalisa abaningi esimaziyo ukuthi kwakusobala kusukusela kuqala nje noma esesekhansilini esayeza konke ayekwenza ukuthi hayi lo mnumzana ngumuntu vele kade singahambi laye. Okwakuqala anzake mina ngitsho njalo mina ngowami umlomo ngaphandle kokuthi ngitsho ukuthi ku-Triple C uChabangu kaziwa and lelo liqiniso. Kuliqiniso ngoba uChabangu yebo ye wayekhona ekusungulweni ngombangazwe wokubusa kukaZulu i-democratic alternative but wasuka waba lesikhathi lapho asuka khona esehlanhlata iganga esechiya lapho kulabaningi khona esesiya ku-PDP yabo tendayibithi bafika ngale behlukana labo tendayibithi yena wayahamba labo matibenga labo mdala uSiphepha Nkomo. From that time usengezwa kula participation ayenzayo emangalisayo phakathi nawe opposition because why se compromised. So nxa sisithi kasimazi ku-Triple C mbona ngani kuyayo kuliqiniso asomanga. Mamhlanga ukulwa asoze sayekela ku-opposition as long as silabo Dube Mkombo. Okuthi lokho engene phakathi na kwezombangazwe ube lokhu ekhangelele ukuthi ngiyakudlanga ngoba uvele uchiphile. Akadudli uyathengeka ubevele ethengeka indlela yonke yona leyo. So yikho okusenza ukuthi sibe lokungani siya silokulwa okuthize ngoba siyabe sesibabonile ukuthi lwana hayi vele kasihambi laye ngodinga nje okuye emlonyeni phansi kwamakhala sisilwa lezani izani yakwanisa ukuthi ithenge abanye bethu lula. So ngenxa yokuthi bakhona abathengekayo kwesinye isikhathi sibathi hayi bakithi ngali ngachedela khatshana liyekele silwe impi yethu thina esizinikeleyo ukuthi silwisane nesisiya phambili. Kodwa ukuthi khona kuzanu yikho okuya okungcono hathi utsho nje ukuthi kungcono ngoba uthengekile bayafika bemnika inhlanyelo nalokho okunye abazamnika khona. Kodwa thina esilwela amaZimbabweni wonke hayi sisekhona sizakulwa ngoba silokukholwa ukuthi umbuso kaZulu wonke jikelele ususeduze.